Iningi lezakhamizi kulomhlobulo liphila ngokudla okuthunyezwa esihlobo ezisebenza eGoli okubuya labo malayitha. Kodwa kulandela udlame oluqhamuke kwele South Africa kunsukwane ezedlulileyo, kulandela ukubotshwa kwamnumzana Jacob Zuma wayengumongameli walelo lizwe, iningi lithi lokhu kungadala ukuthi zilambe ngoba labo abathumeza ukudla belakho ukulahlekelwa imisebenzi. Unkosikazi Siphathiswe Nkala isakhamuzi esilikwe eGwanda North uthi kusasa yabo ibuvilibana ngenxa yokungahlaliseki kwele South Africa.
Sina ngapha emhlubulweni weMandebeleni sithi siwelwe yifu elimnyama yilokho okwenzakala eGoli, ngoba thina vele impilo yethu ibhese kakhulu eGoli. Khona ngale ukudla siwuthole eGoli, imali siyithole eGoli, abantwana nxa beqeda isikolo kumbe bengaqedanga khonokho nje vele impilo incanyiseka khona ngale eGoli. So lokho okwenzakalayo sihle sifone ngangithiwa kuyikucina kwempilo yethu, ngoba ukuthi sizasukela ngaphi siya ngaphi nxa eGoli iqhubeki nje, ayi sisuka singasazi shuba.
Umnumzana Love Moncube isakhamuzi seMatobo laye uthi ukhathazekile ngezehlakalo kwele South Africa.
Udushe lolu ma nginanzelela kakhulu luyasidalela uhlupho olukhulu, ngoba sihleli nje sithembele khona. Manje ma sokuyenziwa kanje, bangaka abafowethu abazolahlekelwa imisebenzi laphana, nanjalo ukudla okuningi thina siphila eSouth Africa, sithembele eSouth Africa. Siyacela ubukhokheli ukuthi abuzwisisi into efunwa ngabantu ukuze kuyehle.
Umnumzana Vusa Nkalo odabuke Gungwe eGwanda South ephila ngokuthenga impahla kule South Africa ethengisa kuleli, uthi sokunzima ukuthi bawode impahla kwele South Africa okuzadala ukuthilela kwempahla kuleli.
Thina abantu lapha, abantu abaningi izitolo ini baphila ngokuthi omalayitha babe bebaphathela izinto khona ngayo. Hayi, ngathi kusihluphile kakhulu, kuyasihlukuluza sibi lokubi. Kodwa njengoba sekungathi kulamasotsha ezitaradeni khonale, ngoba sithi bathi kulamasotsha ezitaradeni, ngathi umuma wakhona uba ngcono. Kodwa hayi, njengasosomabhizinisi abancane sizisebenzayo sizama, hayi sibile, hayi into yakhona.
Ukhansila kawa 13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi labo besabela ukuthi impahla zizasilela ezitolo okuzadala ukukhuphuka kwentengo yazo.
Izitolo zonke eziningi zivela impahla ngezivela kwale mzansi. Abantu abethu bebewoda beletha khonapha izitolo zemzansi zisincedile kakhulu, ikakhulu langentengo ibisiyehlile kakhulu. Ngiyazi impahla ezivela khonale, lalezi mpahla ebesizithunyelwa abantu abethu sivele sesingabantu ebevele besiziphila khonale. Lolu dubo luzasishiya sengozini emangalisayo.
Unkosikazi Juliet Ngiwane ongumqondisi wenhlanganiso elondoloza amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe uthi iningi labomama litshaywa luvalo.
Omama bonke babambe amathumbu. Khathesi sizokuthi abanye abantwana sebefile. Ngokwazi kwethu ngenani labantwana abaseGoli abeZimbabwe, kambe kungakhuthakala ukuthi kuswelakale oyedwa oweZimbabwe? And nxa engowakho, omama bakhala ngokuthi nxa engowakho uzatshelwa mbani, uyabe wonwe mbani?
Osomabhizimusi kanye labacubungula ezomnotho bathi udlakela usaqhubeka kwele South Africa lulakho kubangela ukusilela kokudla kuleli. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kwele South Africa esithi lolu dlame lulakho ukuphehla udlakela kwamanye amazwe agoqele leZimbabwe. Abantu abedlula 212 sebefile kulolu dlame kwalimala abanye. Izizalwane zaseZimbabwe ezifika phose izigidi ezintathu 3 million zasuka kuleli ukuyadinga amadlelo aluhlaza kwele South Africa kulandela ukubhidlika komnotho welizwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.